Soko izika disenda baku VOA Njebele.
Linga livuka njani izilukandaba siyadibana njalo emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ziku 27 Ncwabakazi 2020 igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi lantathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni phose bonke bengabe Harare. Unobhala jikelele webandla le-MGCT umnumzana Douglas Monzora usexolisile ngokuthi wathi isehlakalo seGugurawundi kwakuyimpi yomndeni, i-civil war, hathi umbhuqazwe.
Okuka babo Monzora ke yikho esikushoyo masisithi ama-victims awavunyelwe ukuthi alide kule into.
Ibandla le-MDC Alliance lithi obelilunga le-National Executive umnumzana Patson Tsamara obhubhe izolo uzangcwatshwa kibo emtoko kusasa.
Kulokho kuveza ke ukuba naye ilizwe lethu lihlalihlekelwe kakhulu ngoba ubengumuntu ewesemncinya.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi lantathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 phose bonke bengabe Harare. Lokhu kukhuphule inani lasebebulewe ngumkhuhlane lo eZimbabwe laya kukhulu lamatshumi ayisikhombisa lachiyagalolunye. Ababanjwe umkhuhlane lo izolo bangamatshumi amahlanu lanhlanu 55. Abahlanu ababanjwe leli gcikwane izolo ngabavele kwele Botswana kuthi abalitshumi lane ngabavele kwele South Africa. Ikanti abangamatshumi amathathu lane ngabathelelwe leli gcikwane elizweni. Unobhala jikelele webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora usexolisile ngokuthi wathi isehlakalo seGugurawundi kwakuyimpi yomndeni, i-civil war. Njalo usesithi waphosisa ngoba lesi sehlakalo sasingumbhuqazwe. Ngesikhathi lesi kwabulawa inkulungwane lenkulungwane zabantu ababengelacala njalo bengahlomanga ezigabeni ze-Midlands le-Matabeleland. Ilizwe lisanda thola uzibuse. Embikweni awethule izolo umnumzana Monzora uthe akuchoyo kwakuyikuthelela kwelimi njalo uyazisola ngakho. Lokhu kwenzakala umphathintambo kahulumende ubona ngezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa esanda ethesa uBishop Andrew Ndlovu lamanye amabhishopu esonto yeRoma esithi basebenzise ubundebele njalo amandebele bangabantu abazibona bengcono. Umnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sebandla le-MDCT uthi bakhulumisane laye umnumzana Monzora ngalolu daba njalo uthi ibandla lakhe liyakhathazeka ngokutshona kukamnumzana Patson Tsamara. Kesizwe umnumzana Phugeni exoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Le esiyibiza sithi economic ground isaqhubeka, le marginalization ku-ground isaqhubeka kuze kube namhlanje. Imathebelele ndiso sodwa isigaba ofika khona uthole kuthiwa kunepoyisa elingakwazi nokukhuluma ulimi lwasesigabeni. Kufana namanesi kuyafana, uye nasezikolweni kuyafana, uye ema-ofisini karhulumente kuyafana, uye kuma-mines, uye kuwonke amathuba nje avulekayo la emathebhelelendi. Akula bantu emathebhelelendi abanawo, kusuke la nto abantu basuka kwezinye izigaba babuye bezofakwa la. So hayi, indaba ye-Gugurawundi isaqhubeka, sisayilwisa njengebandla ukuthi hayi ake abantu baphathwe ngokulinganayo. Okuka babo Monzora ke yikho esikushoyo masisithi ama-victims awavunyelwe ukuthi alide kule into ngokuthi nalaba ababe bekhuluma bethu bakhuluma abancedisana lathi bese besuka bakhulume nento ezithethi ukuba seceleni. Sibonile-ke incwadi usethe uyaxolisa ke, kodwa ngikhulumile nami naye ekusenayo washo ukuthi hayi kube liphutha ukuthi athi that war yiyo esiyenza ukuthi abantu babone ukuthi uthi kwakuyisivuwo.
Lingathi imizamo kahulumende iyasuthisa yini eyokulungisa udaba lwe-Gugurahund? Sikhangela ukuthi usanda ukuhlangana le Matabeleland Collective njalo kule nhlanganiso ye-NPRC.
Amabhishophu e-Catholic abhale incwadi ebhalela uhulumente, akhuluma into eziningi kuleyo ncwadi. Basekhuma indaba ye-Gugurahund, hayi ake nilungise la. Wenzani uhulumende wethu? Wajika wababuka bonke amabhinqa, ngicabanga ngeyi-7 uso aseya profiler-ke azebona ukuthi o nangundlovu, nangumuntu wesintwini la. Bamkhupha yena yedwa bamisa le eceleni, bamu-attacka bamu-attacka, bathi into leyo ikhulumayo i-petty tribalism, petty regionalism, okuyi-agenda ongela ncedo nje. Sethuka sathi hawu, kanti uhulumende wethu uthi into le yinto engelancedo njengaleyo ndlela. Kodwa le ikhomishini le ephethwe ngubabunari hayi iyazama yona, ake nisiyinikeni ithuba bakithi. Kuningi okungalungiswa kuyo kodwa iyazama. Nayo iMatabeleland Collective khonoko okuncane yeba ekwazi ukusimela sonke, ngoba ubone ukuthi yenza iprogramu ye-weekend. Ama-victims amaningi ebengakwazi aze setshelwa nje ukuthi asebevumelane lokhu nalokhu nalokhu. Bonile ngento yesidimeni e-South Africa le. Bonke ama-victims wawuzikhethela nje ummeli, udinga ummeli, kwamelwa nje indaba yakhona yaphuma yabangcono.
Ibandla lakho lethule umbiko wenduduzo ngokutshona kukaNumzana Dzamara. Litheni ngakho?
Kube buhlungu ngoDzamara bakithi. Uzokhumbula ukuthi ngesikhathi umfo wabe senza i-demonstration yakhe liyana besihamba sibe nokumsupporta, wase umfo wabo uyanyamalala, kwaba nenkulumo yokuthi uthethwe nguhulumende kuze kube nanamhlanje akaziwa ukuthi ukuphi. Simgcine thina esifeni sikamama kaChamise, kwe simgcine khona. Sambona nje sesisukile laphana saxoxa. Ijahe elihle mani, ijahe belinesifiso sokulwela ilizwe lakhe. Sibuhlungu ilizwe lilahlekelwe, nemuli yakubo ilahlekelwe.
Ibandla lakho wonke umuntu nje olwela ilungelo loluntu liyamnaza.
Iqiniso into okumele ngakakhulunywa ngayo iMatabeleland Lives Matter, ngoba sinawo ubufakazi bokuthi abantu beMatabeleland bathagethwa yigovernment ukuthi ngabantu beMatabeleland babulawa over 20,000 people. So laba bantu ba-oppressed, ba-marginalized. Ma ungathi Matabeleland Lives Matter, yebo kuyabe kuneqiniso lapho, kodwa nje ukuthi kuthiwe Zimbabwean Lives Matter as if igovernment ithagethe amaZimbabweni zonke, hhayi ayisoqiniso. Abantu abathagethwa yigovernment yakulelizwe ngabantu beMatabeleland.
Lo-ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sebandla le-MDCT, ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi obelilunga le-National Executive umnumzana Patson Dzamara uzancwatshwa kibo emhloko kusasa. Umnumzana Dzamara ube ngumne wabo wentathelizindaba eyathunjwa yanyamalala kokuphela eminyakeni emihlanu esanda kwedlula. Umnumzana Itayi Dzamara, uPatson ubulewe ngumkhakha wemvukuzane ohlasela amathumbu ofana lalo wathatha umnumzana Morgan Tsvangirai owayekhokhela ibandla le-MDC. Ubesele minyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lane 34. UDzamara ube ngumuntu okhutheleyo kakhulu kwezokulwela amalungelo oluntu, kutsho abanengi. Ubekhokhela umkhankaso wokuthi uhulumende kumele akhulume ukuthi umfowabo uyitayi wadliwa yini. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lonobhala jikelele wogqwatsha lwabasakhulayo webandla le-MDC Alliance umnumzana Gift Ostalos Siziba.
Ngikhuluma lapho-ke esihlanganele khona ukukhala-ke Dokotela uPatson Dzamara obenguye-ke obe yi-activist elikwaziyo, sasebenzela kakhulu-ke ukhipha i-African Square lapho-ke besibizela-ke ukuthi uhulumende
esizasise ngoku uthi uyitayitsa mara wayangathi njalo besebenza la ekubandla le movement for democratic change eku national executive so silahlekile kakhulu thina njengebandla le MDC kodwa ke njengabatsha bele Zimbabwe silahlekile futhi njengoba uJamara wayengumuntu kwazi ukukhulumisa labantu abasichiyechiyeneyo ke even uma sikhangela ke kulaba ke abasemabandleni aphikisanayo ke kwezepolitiki kulokho kuveza ke ukuba naye ilizwe lethu lihlalihlekelwe kakhulu ngoba ube ngumuntu ewesemncinya.
UPatson ube ngumuntu okhutheleyo kakhulu kundaba zokulwela amalungelo oluntu lokukhankasela umbuso okhululekileyo. Ube ehlala ekhala ngokuthi uhulumende kumele atshe ukuthi umfowabo uItayi wadliwa kuyini. Uzwa njani ngokuthi usetshonile engaka etholi impendulo ngokwadla umfowabo?
Kubuhlungu ukuthi uPatson Jamara uthi imbuzo esilayo ngoItayi Jamara ngoba umbuzo esilayo ukuthi uJamara ubulewe yini. Ye kunjalo ukuthi ubulewe colon cancer kodwa ke kuyatshengisela ukubana uJamara ngombono wethu kunento eyenzakala kuye ukuze ekuthiwa useba nje icancer ngoba kuhlalanga isikhathi uJamara besebenza layo ebonakale segula. Kuyitshiya imbuzo ezinhliziyweni lengqondweni zethu njengoba sile mbuzo namhlanje ngokubana uyita Jamara wayangapha simu Jamara usizwisa ubuhlungu njengabathi kubana usitshele omunye umbuzo phezu kombuzo sibuza ukuthi uyitayi Jamara unga sesizibuza ukuthi uPatson Jamara ubulewe yini kunzima kithi kodwa hayi kuyasinika kubana njengoba ilast tweet yakho yasitshela ngoba naye asiqhubekeleni phambili ukuze elizwe leZimbabwe likhululwe ngenxa yokuthi kulabantu abadla abanye abantu kweZimbabwe.
Umnumzana Gift Ostalo sisiziba unobhala jikelele wabatsha kubandla le-MDC Alliance. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ingcwethi kwezenotho zithi inyathelo likahulumende lokwalisa uZulu ole-EcoCash ukuthi asebenzise imali edlula inkulungwane ezinhlanu zamadola kuleli $5,000 ngelanga kuzaphazamisa abantu abaningi ikakhulu abalimi. Abanye abalimi babikwa sebeqalisile ukuthenga imvundiso lenhlanyelo belungiselela ukulima. Ibhanga lesizwe eleReserve Bank of Zimbabwe yilo elalaya iConnect ukuthi ithathe leli nyathelo njalo imise bonke abaqhuba umsebenzi wokuthumeza imali ngomakhalekhukhwini beyimele ama-mobile money agents. Lisithi yindlela yokuzama ukuqeda udaba lokuthengiswa kwedola leMelika emkambo wensitha. Ngamanye amazwi umuntu ole EcoCash kasenelisi ukuthenga impahla ezedlula $5,000 ngelanga. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxhume ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kutshera.
Intengo yalapha eZimbabwe iyakhwela mihla lamalanga. Siyakwazi ukuthi kulabantu abaningi kakhulu abangelawo ama-bank accounts njengabalimi. Ngenyanga ezayo bafuna ukuthi bazithengele ama-fertilizer, amakhuba lokunye okungama-inputs abangafuna ukuthi bakusebenzise kunye agricultural season. Xa kuyikuthi $5,000 izala iyo limiti yangkhona. Uzathi ukuthi abalimi kumele bavakatshele izitolo maybe 2 or 3 times ngeviki bechiya ama-$5,000 ngoba intengo yama-fertilizer lamakhuba lama-inputs siyakwazi ukuthi iphezulu kakhulu.
Uhulumende uthi ujonge ukwenqabela ukuthengiswa kwedola leMelika emkambo wensitha esingathi yi-black market. Ubona ephumelela yini ngalimizamo?
Ukuvala kwama agent lines uza ehlisa sibili indaba le uthengwa kwe foreign currency u black market. kodwa angiboni ukuthi udubo luzaphela ngoba udubo langkhona luvela ekuthi thina asi export into eziningi ezokuthi thina sibe le foreign currency eneleyo elizweni. So nxa kuyikuthi asikalungisi i-economy yethu ukuthi sithengise okuningi ukwedlula esikuthengayo, kuzaba le need e-foreign currency, njalo abantu bazadinga amanye amachinga awokuthi bathenge i-foreign currency leyo. So okumele sikulungise in addition to uvala ama-agent lines ukuthi singalungisa njani i-economy yethu ukuthi thina sithengise okuningi okwedlula esikufuna ukuthi siwuthenge. Siyakwazi ukuthi lapha elizweni sithenga ama-tissues, sithenga ama-toothpick, abanye bathenga i-mineral water kuvela e-South Africa. So nxa kuyikuthi sisathenga ama-toothpick baba kumbe ama-tissue singawalungisi lapha elizweni, sokusitsho ukuthi kuyabe kufunakala i-foreign currency ukuthi siwuthenge lokho.
Umnumzana Masimba Kutshera ucubungula izinotho ubexoxa le Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla le-ZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa uthi amagqwetha azabambisana labasebenza kumanisipala ukwenza inkohlakalo bazajeziswa libandla le-ZANU-PF. Iphephandaba lobulembu be-internet ele-newzimbabwe.com lithi amapolisa azame ukuvimba umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukwethulela intatheli izindaba imbono yakhe ngokubotshwa komsekeli kamgcinisalo webandla lakhe umnumzana Job Sikhala phandle komthethwandaba kodwa kwehlula. Esizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele nge-WhatsApp.
Salibonani basakazi be-Studio 7 labalaleli. Okhulumayo uNkomo Mbuyile Kani ngokuzalwa, ngise-Johannesburg kule-South Africa ngokusebenza. Benginesicelo sokuthi mina nga abantu beZimbabwe bengabambana ukuze sanelise ukuthi sikhuphe iphathi le-ZANU le yama-gangsters le-ZANU le kukhitshwe yona, ngoba liphathi isimoshile. Ama-gangsters lawa semoshile kakhulu kakhulu eZimbabwe, ayabulala abantu, ayathumba abantu, ayabopha abantu, ilizwe liyafa kulalothi ezibhedlela, kulani yonke into, kumoshakale yonke into. Bengicela ukuthi ngesifiso sami ngabe kuyenzeka abantu bayengene ukuthi mina ngilendebele, wena ulishona, yethina sifuna ilizwe lethu, lathi sifuna ilizwe lethu. Ngeke kusise ndawo ezilongezi kusaphethela ama-gangsters, ngeke siye ndawo. Thina silwiseni ukuthi sikhiphe liphathi ye-ZANU le yama-gangsters ebulalayo, ethumba abantu, etshontsha izimali, yenza nje bonke ububi ongabucabanga i-ZANU iyabenza. So besicela ukuthi ngaba abantu babambana, bayeke ukuthi mina lindebele, wena ulishona, yesifuna ukuquma phakathi. Ngeke kwenzeka as long as kusaphethe ama-gangsters e-ZANU la. Ngeke vele khona ukufukisa kuqumile izwe lokho, vele ngeke kwapha kwenzeka as long as kuphethe ama-gangsters e-ZANU la. So siyacela ukuthi abantu ngababambane kuliwe le-ZANU-PF, wonke umuntu aqondane le-ZANU-PF, silo le-ZANU-PF iphuma, abantu bavala amabhoda lawa yonke into, amabhoda wonke angene le-Zimbabwe wonke avalwe, kungabi lento ehamba until i-ZANU-PF iziphume iphathi liyama-gangsters.
Singaba livuka njani ngalali be-Studio 7 lani baphathi bohlelo be-Studio 7? Siyayibona i-ZANU, liyayibona i-ZANU bantu besiNdebele. Namhlanje ukuthi wena i-ZANU must go ufakwe ejele, ubotshwe ngamaketane ezandla lezinyaweni, uncitshwe ibheyili, into eyenzakala eZimbabwe. Kodwa namhlanje uMnangagwa uhambe siyazama esiyakhuluma leqembu lakhe le-ZANU eBulawayo etulungisa indaba i-Gugground. I-Gugground yabulala abantu eBulawayo, i-Gugground yabulala abantu eChurutu, simpe sabulawile abazali bethu. Kubuhlungu ukuthi sibone abantu bebotshela ukuthi ZANU must go, bebotshwa ngamaketane, kodwa abantu ababulala amaNdebele kuthulwe nje. Ehambe ethu uyakhuluma labo, ekhuluma ngendaba yama-birth certificate. Kanti kwabulawa ama-birth certificate ukuthi lezi thupha umbe kwabulawa abantu nango uhambe siyakhuluma leqembu lakho ogawula engazathi ukhuluma labantu besindebeleni ukhuluma lobogawula ngeqembu lakhe hayi abantu besindebeleni bantu besindebeleni uvukane lingarotshwa ngamarayisi lawo ukuthi umnankagwa uhulumbeni umbulali lo wasibulalayo limkhangele izenzo zakhe limbheke lizambona gawula siyakukhuza siyakukhuza gawula khuzeka ngelinye ilanga emzini wakho kuzavuka kulobunye uphi ujonathan moyo umphuro wakho namhlanje
khuzeka gawula khuzeka
sanibonani sanibonani studio 7 ya esijwekelo wasenanda etsholosho hhayi mina lindaba le hhayi ngizwisa ubuhlungu mpela isihluko esenziwa yizanu ebantwini bethu ebantwini bakithi ngoba kubuhlungu lokhu mani hhayi angazi ukuthi wayi kanti umhlaba vele ungangeneli kodwa-ke vele ngibona engazathi kufanele sizilwele kufanele sizilwele yabona imalawi yakhala kodwa kwehlula yazilwela phumelele yabona izambia yazilwela yaphumelela so-ke nathi kufanele siqine ngoba amazwe engazathi aseqina asafuna ukuncedisa abanye abantu ungabheka nje bayatshela ukuthi lapha kunje kunje vele bagoqa izandla bona basekela lelo qembu elivele lingele liberation bahlala benjalo besekela lona njalo le nto le ayikho kahle manitowers ayikho kahle mani zihlobo zama siboneni ukuthi khona kanti singayenza njani ukuthi siyilwise lizane ukuthi iphume vela akekho umuntu oyifunayo vele ayizange yawini izane lanini lanini yawina ngokurobha kwayo manje kungabheka nje bonke laku-ANC basapotana naye ngoba ngithi bayazi ukuthi ngubra wabo kuyatshontshwa ngale kuzane kuyatshontshwa ngapha ku-ANC kuyafana bayenza into efanayo i-strategy sabo siyafana ANC yalaya yayirayithi ekuqaleni izipri saphila kudala mpela besalwa bendawonye kodwa-ke manje la ngani lahle i-direction nje abantu bayazilwela manje amanye amazwe vele angasavumi ukuncedisa uyabona nje agoqa izandla athi ye ye kunje 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 ancedise abe lokhu ethi yonke into i-right yonke into i-right bekubona ukuthi livele ku-wrong manje siqala ukulwa yikho lapha agijima khona ayikho right linto le asizameni ukuthi sibone ukuthi sihlangana kanjani singabantu silwene ngiyabonga mthokazi
sanibonani sanibonani studio 7 u-J S lo asenandi utholotshe kumazamnyama studio 7 cela lizifunde iziphakamiso zedatha siyabe sesifakile izibona ezibonaizokuzenza edatha siyabe sesifakile cela lizifunde ngoba siloku kukhuluma khona lapho uthokthi khona azifunde okay ngasoze ngikhulume ngalokhu kakhulu kodwa-ke ikhala mani ngezanu ngendlela eyenza ngakhona izanu mani sithwele nzima ngayo abantu baboyiselwane kanti baboyiselwane kodwa baboyiselwane bashayelwane hayi khona mani hayi khona hayi sithwele nzima mani asazi ukuthi singayenza kanjani vele ukuthi laba abantu bekhuzeke mani sobakhuza njani vele khona kwayenzakala imisteki vele ukuthi khona kuphuma umgaba kungena umnankakho abantu abafanayo same bantu hayi zanu mani ihlulekile ngempela ihlulekile oba manje siyasogola sogoliswa yiyo abantu bayahlupheka siyahlupheka sonke bayaboshwa abantu cela amanye amazwe ukuthi asize alalo usizo kodwa into engcono vele ukuthi sizilwele ngoba vele amazwe asayingeni indaba yamanye amazwe ngoba uyabona nje bayazithulela futhi uma kumngani wabo-ke khona hhayi abazihluphi ukuthi uma singaphakama nje sonke sonke abantu basezimbabwe silwe hhayi besibulale besiqede sonke bevele basibulele kudala laba bantu na vele ngesingami ngifuna ilizwe laliqunye thina sizithathele lethu umthwakazi sibe sodwa amashona la abe wodwa ngoba sisokoliswa nje ngento engalangqondo angazi senzeni ungabheka nje sihlukumezeka kakhulu thina emandebeleni yabonga
salibonani salibonani basakazi be-studio 7 linjani-ke injani impilo thina yebo yeza ibhilile kancane iyinhlupho le inhlupho lokubanjwa eyi ngokuhlukumezwa ubanje ingane uyimbongolwane wena usemhlabeni kathixo emhlabeni welizwalelayo asakwazi kufuneka kuphile kanjani nabona-ke imzamo ethile iyazama abantu bezame lapha lalena mara eyi asikhoni ukubakwazi ukuthi kuyophumela ngaphi mara yabona lo mzamo osenziwa abanye bethu abakhona amazimbabwe ngalena ngasejohannesburg south africa hayi bo umzamo oqondileyo siyayivuma le nto sente siyayivumela kakhulukazi ngani bana mhlawumbe kungaba yilitshitsho lokuthi izinto zitshintshe emhlabeni wethu mhlawumbe yikhona ukuthi la ene kade simesaba zikhona ukuthi asisamesabi kumbe ekade ngafuna ukuphuthuma esukuma esibhihlalweni mhlawumbe uzokhona ukusibuka hhayi abazame laba bafuna ukwenza leyo nto e-south africa siwavumela abanze nje khonokho mhlawumbe kungaba yinto eliwayiti kimina umfokanyametshwa ufokamthonzi ukaphulamathambo phuma phasi komfula kimina okancoyo
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. sikhangele esivela ngapha kwelemelinja. Umhlangano omkhulu webandla lama-Republicans owe Republican National Convention uyaqhubeka edolobheni le-Charlotte, North Carolina. Ukhangelelwe ukugqitshwa kusasa. Izolo kube lezikhulumi ezimbalwa ezethule amazwi azo ezivalisa abantwana bakaTrump u-Eric Lotifani kunye lomkakhe uMelania. Kade kukhangelelwe ukukhuluma umsekeli kamongameli umnumzana Mike Pence lezinye izikhulumi ezimbalwa ukuhlaziya lolu daba. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo.
Sengathi kulaba sebekhulumile so far, mina ispeech engisibone ngathi silengqondo silobuntu, ngakho futhi silenqotho ngokwenzakalayo. Ispeech sika First Lady uMelania Trump, I think uwenze umsebenzi omuhle kakhulu ngoba kazange ashuga khothe izinto eziningi okufana lalabo abanye esibabone bekhuluma nje bokwabade bekwenza nje ukupraise uTrump bebuthi ngu-best president aseke imhlaba wonke osuke wawubona jikelele, kodwa bengafuni ukuvuma ukuthi kulezi zinto eziningi asehluleke ngazo ezifana lendlela athitha ngayo ama-riots lawo esiwabonayo awe-Black Lives Matter, okufana lendlela athitha ngayo igciwane lele le-coronavirus. I think abaningi bazamile ukuthi bakubalekele lokhu, abazange bafuna ukukhuluma nge-unemployment rate esi-over 10%, yena uTrump wayithola i-under 3%. So ziningi izinto esizibonileyo kulaba sebekhulumile so far, konke lokusebenzisa ama-resources awe-government for i-political party activity okufana lokwenziwe nguye uTrump ebiza abantu e-White House lapho. Yona i-White House isaziwa kuyindawo ekapresident welizwe lonke, hhayi upresident webandla eliyi-1. Sibonile even no-Secretary of State uPompeo laye enikezi sakhe eseJerusalema lapho ahambe khona ngomsebenzi wobu-Secretary of State, kodwa sizokuthiwa ngokokuqala ukuthi kube lo sitting Secretary of State o-endoza upresident webandla lakhe. So I think ama-Republican khona manje sebezama ukwenza noma yini abangayenza ukwenza ungathi uTrump bamenze abe ngathi ngumuntu olungileyo.
Nxa ukhangela ubona ngani bakhona yini kade bengasoze bavotele umongameli Trump asebezamvotela ngemva kokubona lokulalela okwenzakeleyo emhlanganweni we-RNC?
UTrump uvele ule base yakhe, abantu abamlandelayo abamsupportayo noma kanjani noma ngazenza amaphutha kanganani bavele bakhona abathi bona vele bayapika ngayo uTrump ngoba yili biza labo abalithembileyo. Mostly lo sesibonile ukuthi usually ngama right wing extremists, abantu abalobandlululo abazonda ama immigrants, abazonda abantu abamnyama abalwisana even lama protesters la awe Black Lives Matter, labo abantu baka Trump ukuthi vele noma engenza okubi kanganani angeke baze bamlahle.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seWest Virginia. Siyakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi lantathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 phose bonke bengabe Harare izolo. Unobhala jikelele webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora usexolisile ngokuthi wathi isehlakalo seGugurawundi kwakuyimpi yomndeni hatshi umbhuqazwe. Ibandla le-MDC Alliance lithi obelilunga le-National Executive umnumzana Patson Samara obhubhe izolo uzangcwatshwa kibo emtoko kusasa. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.